wabomkiwane umsebenzi abawenzileyo ucacile nje inhlonipho le ukuba iqhawe lesizwe imfanele nxa kukhangelwa imisebenzi yakhe ayenzileyo imisebenzi yakhe ayenzileyo ikhuluma yodwa imisebenzi kababomkhiwane babomkhiwane liqhawe sibili nanzelela ukuthi kathesi ezintweni zonke esizikhulumayo lezi wabo babomkhiwane imisebenzi yonke abayenzileyo yimisebenzi eyiyo esifikise khonapha lapho esikhona ngokunjalo babomkhiwane uyadeserva ukuba liqhawe lesizwe babomkhiwane yibo abalweli benkululeko yibo abasenze sathola lokhu uzibuse lo silaye namhlanje imisebenzi yabo babomkhiwane le
obe ngumkhokeli webutho umnumzana Chimonyo laye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kodwa bakhona abakusolayo lokhu besithi ubengamelanga ayithole linhlonipho njengomuntu owaphatheka kumbhuqazwe wegugurawundi
kumfanele ukuthi abe liqhawe lesizwe kumfanele kakhulu njengamanye amaqhawe esizwe alele eyros eka ngemisebenzi abayenzileyo ye kuyadanisa ukuthi ekufeni kwababuchimonyo abantu sebesungula njalo ukuthi besingenise indaba yombhuqazwe ekufeni kwababuchimonyo angazi ukuthi kathi abantu sokutheni kanti ngoba yonke into bakithi sokuthi nanku ukufa sokuvelile indaba yombhuqazwe layo nansiyana laphana angazi ukuthi kathi indaba yombhuqazwe lapha ingena ngaphi